ibandla lezanupf lithi sokulungisa ngemfanelo emzingwane high school lapho kuzakwenzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayele Politburo kusasa uzalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula 5,000 bengakathi gwaqa emzingwane high school. Umsekeli kanobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli umnumzana Louis Mathutu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelane lokuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it's going to be a platform to discuss economic issues.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe, sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna ukuyizwa.
An opportunity to concentrate on key issues rather than focusing on politics.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala ezanupf ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa umunye wabatsha umnumzana Abe Usiziba uthi ibandla leli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi, vele lapha kulanto entsha esikhangelelela. Into esiyaziyo ukuthi vele ikuhamba besiyatshela uMnangagwa ephenduke ebe ngokokhela iZANU PF. Akulenye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusekelisa kamseharare umnumzana Tshenisa Ntungagwa.
IZANU isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala laba abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election. Lakho njalo ukuthi ingani iyaziphatha, iyazilungisisa, ngoba kumele sinanzelele ukuthi i-Congress leyi ihanjiswe ngaphi. Ijwayele ukuhamba kwendaweni ezitshiyeneyo lapha nalapha. Ngathi mina ukubona kwami akulo okunye kathesi, ngoba laphana kuyadliwa, sizuthi kulenkomo eziningi, le nyathi eziningi. Yimputhano nje ukuthi abantu bebonane njalo.
Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya kulokuxabana phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga lobanje ibandla leZANU-PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.